Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Alichona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 12 Mabasa 2018 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Malungela abantu ngendlela ayenziwa ngawo kwamanye amazwe akhulile. Ende kulawo mazwe death penalty ayivunyelwa ayikumthethweni. Umuntu ungangcono ukuthi egwetshelwe ukuhlala entolongweni ekwempilo yakhe yonke kunokuthi ebulawe.
Abenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele abe Amnesty International bathi iZimbabwe ingaba isendleleni eqondileyo yokwesula isigwebo sokulengisa.
Imangele namhlanje sokuthiwa kule ncwadi efikile sekuthiwa mina sengixhuthiwe eParliament. Lokhu angikuvumi ngokuthi iParliament kakumelanga ukuthi ibe yiyo ethethayo ukuthi isapota luphi uluhi le-MDC layisapoti olunye uluhi le-MDC.
Idale leParliamente lamhla lixotshe uNkosazana Thokozani Khuphe ozithi nguye umholi webandla le-MDCT lona eselikhokhelwa umnumzana Nelson Jamisa. UZulu weZimbabwe useveze ukukhathazeka ngembiko engacaciyo ekahulumende eveza ukwanda kwabakubutho emphakathini kakhulu ngalesi sikhathi kulungiselelwa ukhetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele abe Amnesty International bathi inyathelo lokususwa kwabalichumi abakade begwetshelwe ugodo sekuthiwa bazohlala impilo yabo yonke besejele isibonelo esihle esikhombisa ukuba iZimbabwe isendleleni yokwesulwa isigwebo sokulengisa. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu ngokunye kokumunyethwe embikweni we-report yabe Amnesty International yokubonisa isimo emhlabeni wonke jikelele sokusetshenziswa kwesigwebo sokulengiswa kwabayabe bedale amacala amakhulu abalisa ukuthatha umphefumulo womuntu. Le-report iveza ukuba lanxa leZimbabwe lilokhe liselawo lumthetho, lokhe engakabi khona osethe walengiswa kusukela ngomnyaka ka-2005 lapho uSteven Chidumo lo-Edgar Masendeke amasela ayebulala abantu ngemva kokubatshontshela alengiswa khona. Isiphathamandla se-Amnesty International umnumzana Lloyd Kuveya uthi kungalesi sizathu belethemba lokuba sizosuswa lesi sigwebo eZimbabwe.
Other than the legal process itself,
kumele abezombusazwe bazinikele kulokho ukukhokhela kulo mkhankaso ususwe lumthetho wokugwebela umuntu ukuthi abulawe. Wakukhangelisise lokho ukuthi okungaba ngcono yikuphi ukugwebela umuntu entolongweni impilo yakhe yonke endaweni yokumbulala kube ludaba oluphakanyiswa yinkokheli ledale leParliamente anduba lusiwe ebantwini.
Inhlolisiso abayenza emazweni awezwekazi leAfrika ukuveya uthi iveza ukuba kunganeno ngasesigabeni sangezansi lanxa amanye amazwe abalisayo leZimbabwe leZambia belokhe beselawo lumthetho wesigwebo sogodo engekho sethe walengiswa okwesikhathi eside. Umnumzana Bekezela Gumbo ingcwethi kwezokucubungula enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute uthi lanxa evumelana lombono ukuba sesulwe isigwebo sogodo makube yinto eyenziwa ngemva kokuba abantu bephiwe ithuba lokutsho imbono yabo.
Umuntu ungangcono ukuthi egwetshelwe ukuhlala entolongweni ekwempilo yakhe yonke kunokuthi ebulawe. Kodwa uzabona ukuthi ngabe kuthiwa kule system leyana ukuthi umuntu uma esefike ku-death penalty umuntu la ethiwe ini ilungelo lokuthi ekhulume ukuthi uyavumelana layo yini ukuhlala ejele impilo yakhe yonke.
Isiqokoqela uGumbothi yikuba inkokheli yamazwe kube ngelandela iziqondiso zombuso uqobo olondoloza ilungelo loluntu.
Ngathi khangele indlela amalungelo abantu ayiwo yona emazweni amanye akhululekileyo vele sokuthiwa indaba yokubulala abantu leyi mayiphume abantu kumele begwetshelwe ukuhlala impilo yabo yonke entirongweni kulokuthi sibabulala
abe-Amnesty International bathi inhloso yabo yikuba sesulwe lesi sigwebo emazweni omhlaba bekhankasela ukusetshenziswa kwendlela yokugweba umuntu ukuhlala ejele wempilo yakhe yonke hatshi ukulengiswa bethi ngoba eyokulengisa kungasindlela esizayo ekulungisiseni ubugebenga elizweni bathi izehlakalo eziningi zokubulalana kwabantu elizweni zibangelwa yikwehlukana kwemibono kwezombusazwe ubuyanga kanye lokungalinganiswa kwamathuba ebantwini kungakho bekhuthaza uhulumende ukuba alungisise lesi simo njengoba ezinye zalezi zehlakalo zokubulawa kwabantu bebulawa ngoba bentshontshelwa kuthiwa yibo abanothileyo ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
Idale lePhalamende lamhla liqothe uNkosazana Thokozani Khuphe ozithi nguye umkhokheli webandla leMDCT lona eselikhokhelwa uMnumzana Nelson Jamisa. Ngemva kokuba ibandla leli selimqothile ngoba engavumelani lobukhokheli obutsha. Isikhulumeli sedale lePhalamende uMnumzana Jacob Mudenda wethule lo umbiko lamuhla njalo wazisa ukuthi uNkosazana Khuphe kase kuyimela iMDCT kobulawayo njengalokhu kade kwenza. Kodwa uNkosazana Khuphe utshele iStudio 7 ukuthi kalamukeli lelinyathelo ngoba wazisa idale lePhalamende kuqala ukuthi ubukhokheli beMDCT abukalungiswa. Uthi umhlangano omkhulu weCongress ozaqutshwa mhla ka-21 kuyona le inyanga yiwo ozakhetha inkokheli MDCT kulandela ukubhubha kwaMnumzana Morgan Tsvangirai owayekhokhela leli bandla.
Mhla ka-21 sile extraordinary Congress eyiyo ezahamba iyekhetha umkhokheli. So ngabhalela idale lePhalamende ngilazisa ukuthi hayi kwi-MDCC lohlupho lobukhokheli. Yikho ke lingavumi omunye umuntu ozabuya alibhalele incwadi sithi sengixotshelo wana ngokuthi kumele siqale silungisise udaba lobukhokheli. Ngimangele namhlanje sokuthiwa kule ncwadi efikile sekuthiwa mina sengixotshiwe ePhalamende. Lokho angikuvumi ngokuthi iParliament kakumelanga ukuthi ibe yiyo ekhethayo ukuthi isapota luphi uluhlu le-MDC kayisapoti olunye uluhlu le-MDC. Sakhuluma thina mhla ka-18 March ukuthi kasisoze sisebenze labantu abangafuni ukulandela i-constitution ye-MDC abantu abasebenzisa i-violence ukuthatha amandla. Thina sifuna ukuthi sibe yi-MDC yoqobo eyafonywa ngo-1999 ehlonipha i-constitution engafuni udlakela engafuni ukubandlulula kwabantu ngokuthi labana yikho sebekwenzile ojamisa labanye bakhe. Thina sima nge-constitution. Lokhu okwenze yiphalamende akukho emthethweni, angivumelani lakho. Njalo sengazise amagqwetha ami ukuthi udaba lolu balukhambisele phambili. Iphalamende kayivunyelwa ukuthi yenze njalo. Mina yini ngaqala ukubhala incwadi khona sebethatha incwadi ebeya ngamuva sebeyithatha bayisebenzisa.
Manje ubona ingani kuzaphumelela na ukuphikisa lolu daba nxa isinqumo sesivele sathathwa?
Nxa idale lomthetho liqinisile sibili ukuthi bafuna ukuthi wonke umuntu oweZimbabwe atreatwe ngendlela efana nayo, kumele ukuthi ama-courts abone ukuthi lokho kwenze ngiParliament akuqondanga. Ngokuthi mina yimi engaqala ukubhala incwadi ngibazisa, bekumele behloniphe khona lokhu. Bekumele ukuthi bethi sebe-receive incwadi liyana bese besithi hayi vele uNkosazana Khuphe wayesebhala incwadi ethi lokhu yikho kukhona, lina hambanini kumbe liye ema-court liyelungisisa udaba lenu. Lokho kuzakhulunywa yi-court ke sizakwenza, hatshi ukuthi yona iParliament sisiba yi-court sisiba yedisayida ukuthi hayi thina sizafeva i-MDC le singafeva i-MDC leyana. Kuthengisela ukuthi iParliament isiyenze into eyinye engabhandlanga ukuthi bayini.
Lo ke nguNkosazana Thokozani Khuphe osanda kuxotshwa kubandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Namuhla izifundi zekolleji leGreat Zimbabwe University zingene emgwaqweni zitshengisela zikhalala ngembadalo yokuhlawulela izifundo ephezulu kakhulu. Izifundi lezi zithi sezilesikhathi eside zizama ukukhulumisana lenkokheli yale ikolleji ukuthi mhlawumbe ingehlisa imbadalo kodwa akula muntu olalela izikhalazo zabo zokwehlisa inhlawulo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, intatheli zindaba eStudio 7 uMike Hobe uxoxe lomnumzana Ashley Funye unobhala jikelele wenhlanganiso yezifundi zemakolitshini eZimbabwe National Students Union izinaso.
Amafizi akhona avele phezulu. So nxa bona sebekhwezela ifizi kutsho ukuthi ama-students they are faced nendaba ebaziswa ubuhlungu ngoba abanyeke beyengezelela ifizi efizini ekathi veleni phezulu. So instead bekumele bebeyehlisa ifizi ngoba kalesi i-economy yeZimbabwe ayifunctioni kuhle. So kuqakathekileyo kuqala beyehlise ifizi yesikolo sabo instead ukuthi bebekhwezana lamafizi.
Kuliqiniso na ukuthi amapholisa ake adlula bedubula izibhamu zabo?
Yes, kuliqiniso abaqinanga khonapho kuphela. Bahle babuye futhi bathela i-tear gas kuma-students. Of which siyabona ukuthi the level of militarization esikhona even esikolo itshengisa ukuthi lathi sesiba lama-doubts ukuthi singaba lama-free and fair elections. Because kusukela entweni ezincane sibona i-government yakhona irana kanjani. Just for a petty demonstration, abantu bese bemanage uku-unleasha ama-security forces ukuthi a-victimize ama-students. Kutho ukuthi vele bona the way aba-responda ngayo entweni nxa abantu be-challenger vele yi-violence.
Kodwa bekulabantu abalimaziwe na?
So far kulabantwana ababengama-victims of tear gas naleyana ngoba ba-inhale-ile and kadesi abanye bakhona kuthiwa ba-faintile about 5 of them. But ingazi ukuthi kadesi I'm here to confirm ukuthi sebe-right yini cause idemo lakhona belokho liqhubeka.
Ngombono wakho kuyini okumele kwenziwe ukuze udaba lolu lulungiswe?
Ya, ngiyabonga kakhulu ngombuzo lo. Okokuqala i-government kumele ikwenze ukuthi they must subsidize education. How? Umeka shukuti, even the taxpayers money, iya kwanza ukuthi i-subsidize education. Sibona ukuthi then issue number two, ifees ngokwayo, mele yehlise around 50%. Such that wena njengomuntu, ukwanisa ukuthi ubhadale that 50%, and then i-government ikwanza ukubhadalela 50%.
Manje uhulumende angathi akakhona ukwenza lokho, likhangela ukuthi njengabafundi lizaqhubekela phambili litshengisela na?
Yeye. Ukulumende engayala izikhalazo zethu sizameka sho ukuthi ama-demonstrations la aqhubeka ngoba asebe-great Zimbabwe vote yakwazibuhlungu ngama-students wonke aweZimbabwe. So lizakwenza enasi kwayenzakala lokho e-great Zimbabwe kwenzakele kasikhuluma so izolo bebekuyenza futhi e-Harare Institute of Technology. Kusasa ke kungamanye ama-universities alokhu afuna ukwenza khonokho ngoba kufuya sizwisa ubuhlungu njengama-students.
Alo-ke ngumnumzana Ashley Funye ongunobhala jikelele wenhlanganiso yezinaso ubexoxa lo Mike Hobe weStudio 7 esecingweni eseHarare. UZulu useveze ukukhathazeka ngembiko engacaciyo ekuthi uhulumende useveza ukwanda kwamabutho emphakathini ikakhulu ngalesi sikhathi kulungiselelwa ukhetho. UBenedict Nhlapho uxoxe lezalwane zeZimbabwe ngalolu daba zona ezithi ukuze ukhetho lukhululeke abakubutho kumele bahlale ezinkambeni.
Kwaba lempululu inkwelo lenjabulo ngesikhathi butho leZimbabwe lingene emphakathini ngemota zempi lizosusa umnumzana Robert Mgabe esihlalweni. Imifanekiso yamaxuku abantu eHarare bebangisana ukuchawula abebutho abanye beqabula imibhobho yinto ezahlala esengqondweni zabanengi. Abanengi bathokoziswa ukuthi ngemva kokufeza lowo msebenzi ibutho labuyela ezinkambeni. Kodwa kathesi nengi lithi liyakhathazeka ngembiko ethi ibutho seliphinda lisanda futhi endaweni zomphakathi. Abanye bathi abebutho laba abanye babo bagqoke zabo okwenza kube nzima ukuthi babonakale. Limbiko yokwanda emphakathini ayikaqinisekiswa nguhulumende. Loba kunjalo iningi lithi ukubonakala kwebutho emphakathini ngesikhathi kulungiselelwa ukukhetho kubachiyela ukukhathazeka ngokuthi kambe lolu khetho luzabe lukhululekile na. Isakamisa kobulawayo umnumzana Vali phakathi ukuthi okuhluphayo ukuthi imbali abayaziyo ngamasosha eZimbabwe yikuthi minyaka yonke nxa kulokhetho ahleli egxamukela esethusela abantu ukuthi bavotele ibandla elibusayo eleZANU-PF.
until kuze kutshintshe zonke izinto nje amasosha ephume kundaba yokhetho eZimbabwe angiboni kuzoba ne free and fair elections. Ama elections azorigwa njalo ngendaba yalamasosha azobe enza ipolitic of the stomach.
Esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Pick Foster Nkomose uthi ukwanda kwamasosha emphakathini okubikwa endaweni ezihlukeneyo zelizwe kulethi ukwesaba kulabo asebeke abahlukunyezwa ngamasotshala ekhethweni odluleyo.
Ukhetho lweZimbabwe alungeke futhi luba noshintsho nolunye ukhetho sike salubona phambilini ngoba lamasosha abantu abakhala ngawo manje aqala kudala vele ukuthi umbuso wezano uphume kunzima kakhulu ngoba amasosha ahambisana labo, amasosha ahola kakhulu.
Umnumzana Themba Sibatha yena uthi ukuze ukhetho lukhululeke amasosha wonke kuzafuza ahlale ezinkambeni kumbe ayisiza amazwe abhekane lezimpi ukuze uZulu akhankasele amabandla awafunayo kanye lokuvotela engesabi.
Amasosha kufanele wona avikele uhulumende wentando yabantu. So nxa ngabe ke amasosha sesiwabona ke ezibandakanya laphana ke lokhetho, hayi thina ke asikuboni kukuhle kakhulu ikakhulukazi ke njengoba sazi ukuthi umbuso manje vele wona usemasotsheni.
Baningi-ke abakhomba owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ngomunwe besithi okweminyaka yonke ebusa ubesebenzisa bebutho ukwethusela abantu ukuze bangavoteli amabandla abawathandayo betshiya iZANU-PF. Ngo-2008 kule mbiko eminingi ekhombisa ukuthi ibutho yilo elasiza ukuthi umnumzana Mugabe athathele owayengumkhokeli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai isihlalo ngemva kokunqoba ekhethweni lukamongameli. Abanye kakhulu abakwele emandebeleni ababone ibutho lihlukumeza abantu ngesikhathi se-ground bathi uhulumende kufanele kunanzelele ukuthi ukubonakala kwebutho loba kungelanto embi elilande emphakathini kwenza abantu bacabange izigigaba ze-ground bese besesaba ukwenza lokhu abakufunayo bekhululekile. Kodwa-ke bakhona bathi bazikholwa izithembiso zikamongameli Emmerson Mnangagwa zokuthi uzakwethula ukhetho olukhululekileyo. Lokhu kulandela imbiko kamongameli esethula ukuthi ufuna wonke ofuna ukuzoqapha ezokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe avunyelwe kugoqela lamazwe entshonalanga leMelika abese benqatshelwe ukwenza lokhu. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Live talk lamhla kuhlelo labesifazana esihluzeni bomama sixoxa ngodaba lwabomama abakhala ngokuthi lokhe behlawuliswa lapho bebeletha izibhedlela lanxa uhulumende esithi bengasabhadaliswa. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Umanyano wamazwe omhlaba oUnited Nations ubika ukuba kudingakala amabhiliyoni phose amabili amadola okuyimali okumele ibuthaniswe ukunceda izigidi ezilithumi lantathu zabantu base-DRC abahlukunyezwe yimpi yomndeni eselizweni lelo. Osekhethwe ngumongameli Donald Trump welemelika ukuba athathe isikhundla sokuba ngunobhala obona ngobudlelwano belizwe lakhe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Mike Pompeo obe ngumqondisi wehlangothi lwensoli ele-CIA uqhubekele phambili ebuzisiswa ngamalunga edale le-Congress andubana aphiwo lesi sikhundla. Sokusele inyanga ezilutshwana ukuthi kwenziwe ukhetho kodwa imithetho ephathelane lezokhetho lokhu ingakalungisiswa. Okumqoka ukukhanya kuphazamisa amabandla ezombusazwe yikungaphiwa amathuba alingeneyo emisakazweni lakumaphephandaba kahulumende. Kodwa kunsukwana isanda kwedlula amaphephandaba kahulumende abesipha amathuba amabandla aphikisayo lanxa amabandla la elokhu ekhala ngokuthi kukhitshwa indaba eziwagconayo kuphela hatshi ezithengisa inhlelo lemilayezelo yawo. Lokhu kwenzakala kulandela ukufika elizweni kwabazohlola ukhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-People's Democratic Party umnumzana Edwin Dlovu endawonye lelunga ledale lePhalamende engowebandla le-MDCT umnumzana Prince Dubeko Sibanda onguye osungula lingxoxo.
Umnangagwa uthi lapha yabeye khona imota ze-ZBC i-TV ziyalandelela zibe ludwendwe zisiya khona ngale lapha yabeye khona. Bezikhipha indaba zakhona bazikhipha live. Kithi ke i-opposition ama-live broadcasting asikawabona. Kanti njalo sesinanzelele ukuthi noma ukuya khona unkosikazi kaMnangagwa sesijwayele ukubona ke i-ZBC layo igijima isiya khona. Unkosikazi kaMnangagwa kasimazi elilunga ledale lePhalamende njalo kasimazi elingxenye kahulumende kodwa ngokuba nje unkosikazi womunye wamakhokheli abanye bamabandla noma bengakhavi unkosikazi kamongameli kodwa kabakhaveke amanye ama-activities ayenziwa ngabakhokheli bamabandla wona lawa aphikisayo ngendlela abayenza ngayo kulo wezanupiye.
Mnumzana Ndlovu, ungasitshela nje ngamafitshane wena ukuthi uthini ngalolu daba?
Isintu sithi umntwana wenyoka yinyoka. Umnangagwa ngumntaka mgabe ufanana lo mgabe. In terms of ama-media reforms, kakula osukwenzakele lokho umnangagwa wangena, lokho kukhona ukukhanya kwakusenziwa ke umgabe. Umgabe sasimbona ehamba elala ephuma ku-TV elele, sibona umkakhe ebhoda lapha lalapha ethethisa abantu. Khathesi sibona umfazi kamnangagwa njengoba sechilo ke wakasibanda. Simbone cover, simbone la mnangagwa ecover, biba baphumayo kutelevision, biba baphumayo emsakazweni. Bese kusithi ke abaphikisayo ke sile bandla elikhulu ye-MDC Alliance. Ama-activities abo kakhava ngendlela yokuthi kukhulunywe ukuthi bebesithini kusenzakalani njani. Kuyabe kutshengisa ukuchothoza ukuthi hayi uthesephula induku kankomo uchamisa, hayi bakubhasa abantu, sibona amabhasa ngu-40, sibone lokhu lalokho izinto ezingasebenziyo. In brief sithi thina sifuna amabandla wonke azombusazo aphiwe ilungelo, aphiwe ithuba elilinganayo emsakazweni lase kumabonakude kutelevision. Akukenzakali sithi thina-ke a-media reform le ayikayenzakali, akulatshintsho. Mgabe Mnangagwa semfanana into eyodwa nje.
Mnumzana Sibanda, siyabona ukubana kunyanga ezedluleyo singathi thina kumbe le minyaka edluleyo ibandla le-MDCT belizingasangeni kukhetho lisithi lona nxa kungalungisiswanga ezokhetho ezifana lakhona lokho esikhuluma ngakho ama-media reforms akungenwa kukhetho. Kodwa uyakhuluma lapho ukubana akukalungi kodwa likhanya liyangena kukhetho, kungakuhamba njani?
Ukuthi siyakhanya ukuthi siyangena kukhetho ngokuthatha ngokuthi wena ukubona ngokuthi sibhizi senza amalungiselelo okuyangena ekhethweni. Lokho ke kuliqiniso, yikho esikwenzayo, siyalungiselela ukuthi siyengena ekhethweni. Kodwa umongameli ukutshilo wakuphindaphinda ukuthi sizangena kume kuza kuba lo khetho kuphela uma kuthela ama-reforms esikhuluma ngawo wonke ethe abakhona. Nxa engasabanga khona lawo ke ma-reforms kutsho ukuthi kakula khetho oluya kuba khona elizweni. Ngiyabona leyo ke yiyo i-official position yethu ukuthi silokhu sisithi kakulungisizwe ama-reforms wona lawo ufuze ukuthi elungise. Singafika isikhathi lapho esingathi khona hhayi yiso isikhathi esokumele ukuthi ngabe konke kube sokulungisiwe kodwa kungakalungi kutsho ukuthi ukhetho lweZimbabwe alusoze lube khona kuze-ke kulungisiswe ama-reforms wona lawo.
Mnumzana Ndlovu, wena ungathini nxa sikhangele ukubana zikhona ezinye intatheli zindaba esizwe kuthiwa lazo zidinga ukuthi zincintise kukhetho, zona zilokhu zisebenza emsakazweni lakumaphephandaba kahulumende?
Khonokho ke kukhombisa ke njalo kufakaza obala esihlala sikhuluma ngakho ke thina bamabandla aphikisayo ukuthi ke i-ZBC ke lezimphephazi amaphephandaba okumele ke aphathise uZulu, akhulume ngoZulu, asetshenziswa libandla leZANU-PF. IZANU-PF yadeploya abantu abayo ukuthi bahambe bayisebenza lakulawo maphephandaba. Bangaziwa ke sebefuna ukuphuma bamelaphana ke bakonteste ke bekubandla leZANU-PF. Yikho sithi thina basebenzela iZANU-PF, yikho bengathandi ukuthi bakhulume kumbe babone okuhle ke ngamabandla aphikisayo. Umsakazo weZBC yamaphephandaba okuthiwa ngakahulumende nalawo ikanti i-public media abone okuhle kakaze akhuluma okuhle, asozafa akhuluma okuhle ke ngabaphikisayo, akhuluma ngezane uPF kuphela. Yikho-ke ngabantwana bezane bona labo ababe bedeployiwe besiyasebenza ka kuleyo msakazo lakulawo maphephandaba. Nxa bangabona ukuthi hhayi sebekhulile sebefikisa 40 years sebesiyakuma-ke sebefuna ukuba ngama-members ephalamenti bemele ibandla leZANU-PF. I-abuse-ke esiyalayo-ke thina-ke eyomabandla aphikisayo ukuthi kakumelanga-ke i-public media isetshenziswe to further selfish needs ze-political party eyodwa ezithi libandla elibusayo kanti-ke ingela mandate ebantwini ukuthi ibuse ilezi.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Dlovu, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-People's Democratic Party, ubexoxa endawonye lelunga ledale lephalamende umnumzana Prince Dubekosi Banda ongowebandla le-MDCT. Okwamanje-ke ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Uheather Nwet osaphethe okwesikhatshana ugatsha lwe-public diplomacy and public affairs kuhlangothi lukahulumende wemelika olubona ngokudlelwana lamanye amazwe olwe-state department uthi kuyabukeka okwenziwa izizalwane zemelika elizweni lebangladesh. UNwet uthi kutshengisa ubuntu okwenziwa lilizwe lemelika elinceda kakhulu iziphepheli zohlobo lwerohinya. Uthi lokhu kwenzakala ngesikhathi kukhanya kulokuqina kobudlelwano phakathi kwelemelika lelizwe lebangladesh. Kusukela ngoNcwabakazi ngomnyaka ophelileyo, ilizwe lemelika libambisana lamanye amazwe selanika elebangladesh izigidi ezilikhulu lejumi lamadola $110 million yeziphepheli lezi. UNwet uthi ilizwe lemelika lizaqhubekela phambili lincedisa iziphepheli lezi okumele zibuyele lapho ezivela khona ngesikhatshana esilandelayo. Uthi ubudlelwano belizwe lwemelika lele-Bangladesh baqalisa kudala. Uthi lokhu kuvezwa yikuthuthuka kwelizwe leli njalo lokuphumelela kwezamabhizimusi alandela indlela zokuwathuthukisa ehambelana lokwenzakala kwelemelika. Okunye njalo kutshengisa ukuthi buyakuphumelela ubudlelwano bamazwe la yikusebenza ndawonye ekuvimbeni amalwecatsha, ukusebenza ndawonye ukugcina ezemithetho elwandle njalo lokudlelana kwezebutho elisebenza lingaphansi inhlanganiso ye-United Nations. Uthi kuqakatheke kakhulu okwenziwa lilizwe leBangladesh elisanda ukuncedisa ukulolonga ibutho elingaphansi kohlelo lwe-Shanti Dute 4 lapho obekulamasosha avela emazweni angamajumi amathathu. Ngaphansi kohlelo lolu bekulamasosha angamajumi amahlanu avela kwelemelika. Ulethemba lokuthi ilizwe leli lizaqhubekela phambili lisebenza lamanye ukuze kube lokuthula lenqubekela phambili emhlabeni wonke jikelele.
Alolo-ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Kasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa-ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Abenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele, Amnesty International, bathi iZimbabwe ingaba isendleleni eqondileyo yokwesula isigwebo sokulengisa. Idale lephalamende lamhla lixotshe unkosazana Thokozani Khuphe ozithi nguye umholi webandla le-MDCT lona eselikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesitha sidibeneni ngo-past 6.
Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.